Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-24 Zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi akusilo qiniso okukhulunywa ligqwetha umnumzana Kutsai Gadzere owephuka ingalo ngesikhathi ezama ukumela amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change abotshwa eBudiriro eHarare mhlazi ku-14.
Uhlupho eZimbabwe yokuthi asikabi lamapholisa awelizwe. Amapholisa ethu adirectwa libandla elezana.
Omunye owesifazane obesetheswa icala lokuthengisa izidakamizwa elokijini lentumbane uyalandula icala aletheswayo.
Amapholisa entumbane lezakhamuzi lamatitsha labantwana besikolo bentumbane high school lamanye ama-colleges akhona apha entumbane bahlale phansi bananzelela indaba yama-drugs, drug abuse.
Ukudaba luphathelane lezokhetho lamhlanje sihlaziya umumo owezombusazwe silomnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Kodwa ndiyakhuthaza njalo abantu ukuthi abantu ngabe bayayekela udlakela, abe abantu bahamba bayavota kuhle, bavotele lokhu abakufunayo bengazange balwisane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa athi akusilo qiniso ukukhulunywa ligqwetha elilwela ilungelo likaZulu umnumzana Kutsai Gadzere othi watshaywa kakhulu yiwo wephuka isandla sokudla ngesikhathi ezama ukumela amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change abotshwa eBudiriro eHarare mhlazi ku-14 kuyona le inyanga esetheswa icala lokufuna ukubangela udlakela. Embikweni owethulwe izolo, isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi uKadzere wazama ukuwavimba lapho ehambisa ababotshiweyo esitokisini seBudiriro wasebotshwa ngoba ephazamisa umsebenzi wabo. Ubika weqa emoteni yamapholisa ezama ukubaleka wasephuka ingalo. Okuningi ngombiko wamapholisa lokwenzakala kubotshwa abe-CCC eBudiriro asikuzweni kusithandekile Mhlanga weStudio 7.
Umnumzana Nyathi uthi isiphathamandla se-CCC, umnumzana Costa Machingauta, waqoqa umhlangano ngokungekho emthethweni eButiriro elamalunga ebandla lakhe afika amakhulu amahlanu, i-500, begqoke impahla ezilempawu zaleli bandla. Uthi abasekeli laba bavimba umgwaqo weMvumba Crescent, Dehwe Road, Makoto Road, leButiriro OK Rank, okwenqabela ababefuna ukwedlula ukuthi benze njalo. Wengeze wathi amapholisa azama ukutshela umnumzana Machingauta ukuthi achithele umbuthano, kodwa amalunga aleli bandla aqalisa ukwethuka amapholisa ebahaya. Wathi abatsha be-CCC babulala izivalo zeinye indlu benqaba ukubotshwa, njalo bajontsha umakhalekhukhwini. Kwabotshwa abangamachumi amabili lane ngalelo langa, kodwa umnumzana Machingauta ubikwa wabaleka waze wazinikela emapholiseni mhlaka 18. Umnumzana Nyathi uqhubeke wathi amapholisa aphinda abopha umnumzana Kadzere ngemva kokweqa kwakhe emoteni amusa esitokisini seButiriro, njalo bathi befika wenqaba ukuwamangalela ngoba evuma ukuthi ngempela ayisiwo awamlimazayo. Wasekhululwa ukuthi aye kwelatshwa. Uqhubeke wathi umnumzana Kadzere waphenduka esitokisini mhlaka 15 kuyona le inyanga asethatha umbiko we-warned and cautioned statement ngesiNgisi kucala ayeletheswa. Kodwa dukuduku waphenduka mhlazi ku-17 esetshintshe ingqondo esesithi watshaywa njalo wantshontshelwa okuludaba olusadingisiswa ngamapholisa. Umnumzana Nyathi ugqibe wathi amapholisa asebenza kuhle lomphakathi njalo akulunganga ukuwaqambela amanga njengalokho okwenziwe ngumnumzana Khatsere. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo loluntu engumqondisi wenhlanganiso ye-Ibhechu likaZulu oyake abotshwe ngamapholisa.
Uhlupho eZimbabwe yokuthi asikabi lamapholisa awelizwe. Amapholisa ethu adirectwa libandla elezana. So ukuthi ngithi amapholisa akuchoyo kuyikho, ngiyabe ngingumuntu ongakazwisisi ilizwe leli leZimbabwe. Kunzima ukuthi sithembe amapholisa ngoba amapholisa anikwa i-political direction libandla lezano PF. Abakhumbulayo ukuthi lo ophethe ilizwe uyemasoni wathi ukuthi wa the police, wa the army, wa everything. And wonke umuntu uma uhlezi ulandela izimo uyabukwazi ukuthi kunzima la amapholisa kuze siwakhulekele siwazwele ngoba ngabantu abahlukuluzwayo, ngabantu abasebunzimeni ngoba konke abakwenzayo ayisikho abakufisayo, especially kathesi sisiya ekhethweni. Kunzima ukuthi ngithi i-CC iqinisile kumbe niqamba amanga izano lama state institutions osokunzima ukukwehlukanisa kusebenza ndawonye to infiltrate i-opposition. Mina yonke into ngiyayazi ukuthi iZimbabwe i-operate njani, izano i-operate njani, amapholisa ayeZimbabwe kufuze ukuthi a-reorientwe ebe ngamapholisa elizwe hayi amapholisa e-party. So konke lokho ngabe kuthiwo ngesisi kathi vele yona izano njengoba ihlala isenza imihlangano daily kuma marketplaces everywhere ba-applya yini.
Igqwetha elalimela umnumzana Khatsere unkosikazi Nontokozo Dube Tachiwona usanda ukutshela iStudio 7 ukuthi bazamangalela amapholisa ngalolu daba. Kodwa igqwetha eselimela umnumzana Khatsere okwamanje unkosazana Thinomutha Shoko wenqabile ukukhuluma ngalolu daba lalomsakazo esithi abakazilungiseleli ukukhuluma ngombiko wamapholisa. Ngimele iStudio 7 ngikhona pha eWashington DC ngingusithandekile Mhlanga.
Omunye wesifazane obesetheswa icala lokuthengisa izidakamizwa elokitshini leNtumbane uyalandula icala aletheswayo. Ilokitshi leNtumbane selidume kakhulu ngezidakamizwa ezibhenywa lokunathwa ngabasakhulayo. Izakhamizi zaleli lokitshi zithi seziphatheka enhlelweni zokulwisana labathengisa izidakamizwa ukuze kube ngcono. Izolo abahlali belokitshi leli bamanyene labantwana besikolo kanye lamapholisa betshengisela ngokufola besola ukwanda kwezidakamizwa esezigcwele kulendawo abathi sezilimaze abasakhulayo abanengi. Bathi njalo lokhu sokubangele abanye babo ukuthi bavalelwe esibhedlela sengqondo esengutsheni. Omunye wabetheswa icala lokuthengisa lezi zidakamizwa ngoyazakala ngelokuthi Mahadebe. U-Ezra Chisas Banda we-Studio 7 uxoxelaye ukuze sizwe ukuthi amapholisa atholeni emzini wakhe.
Ngathi ngababingelela sibile kuhle bathi singamapholisa ngathi yebo, wathi hayi sizocela usearch. Ngathi alright, bathi bale-warrant of search, bangiphiwele i-warrant of search ngayisayina ngabhala le date ngabhala lesikhathi. Bathi alright mama sangena lezinja, bangena lenja yaqala yasearch ayitholanga lutho. Bathi alright nje zisisearch izimarum zonke alright, ngathi singena thina ngani ngezandla. Ngathi hayi likhululekile, bangena ezindlini basearch basearch behamba lo mntana nami nawe uthi le ngiyazikhulela ngangaqamba kwibhekhoni le nyanga zibuhlungu. Bangena lo mntana bezindlini zonke basearch basearch bathola utshwala ama 8 p.m. mna ngiyebhokisto ekhaya indaba zilungane bengadela khona ngato
bathola utshwala ama-drugs
abatholanga
manje abatholanga njengoba batholanga lutho
abatholanga lutho. Bangena endlini abafana bathi bengena endlini abafana ngathi ade nihlezi nesithi mvu umntana wathi amaphosa engene ngapi endlini abafana ngathi kathi indaba ongangenanga labo Bathi ah all right mama manje wangena bonke kona ngathi. Basitha kona ngani. Bathi bephuma bathi bona bathole ini. Ibhali uphu uqala uthuphizi ofakwe ini itishu. Not as it was. No wonder I saw the love of the same service in the womb. As it was, Charlie. In our jacks, now a phone line, sweet enough. After the tire, I'll sing a spot for me. Thank you, Yamankasan. But I'm a photo of his loan, and I go west to his room. Yes, to his room, his pump, his pump. It's a wee pump, so to see the purpose of him to run, you took a cut in his loan, but to the concern. Come to the one because I don't want to go at it too with a guy.
Leso ke isakhamuzi selokitshi leNtumbane esazakala ngokuthi nguMahadebe. U-Ezra uphinde waxoxa lesikhulumeli samapholisa u-Inspector Bednico Ncube ukuze sizwe uhlelo abalwenze labazali kunye labantwana besikolo esokuzama ukuqeda udubo lwezidakamizwa kuleli lokitshi.
Amapolisa eNtumbane lezakhamuzi lamatitsha labantwana besikolo beNtumbane High School lamanye amacolleges akhona apha eNtumbane bahlale phansi bananzelela indaba yama-drugs, drug abuse. Obekulo mbiko ukuthi kulabantwana abangu-17 abadidenwayo nge-drug, which was not true anyway. But sesithethe isikhathi lesi sabhoda iNtumbane yonke siyenza ama-campaigns sitshela abantu silama-stakeholders ukuthi abantu kabatshane lezidakamizwa, batshane labonjengu, batshane le manje sisebenza lezakhamuzi zonke. Abantwana besikolo nje wanibona bengemva kwami lapha lezakhamuzi zonke. Kulandela ukuthi amapolisa last week ayenze i-raid abopha uLydia Mthimkhulu esidiscover ukuthi nguLydia Ndlovu. Cathela amacala akhe. She has since been remanded in custody ngendaba zoku-abuse ama-drugs etshengisela abantwana besikolo, etshengisela abantu lapho. Kodwa namhlanje into esiyinanzelelayo yikuthi kungafanani lokuthi intumbane lama-drugs amaningi. Into esiyinanzelayo ukuthi abantu bentumbane community isisukumile ukuthi yonke ihlangana lamapolisa ilwa lama-drug abantu ama-drug abusers, abantu abathengisa ama-drugs. I-community yeNtumbane isibonile ukuthi i-awareness, they are now fully aware of ama-problems ama-drug.
Leso ke isikhulumeli samapolisa kobulawayo u-Inspector Abednico Ncube obekhuluma ecingweni lo Ezra Jesus Banda we-Studio 7.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Asambeni madoda
siyovota.
Kudaba oluphathelane lezokhetho namuhla umgcini sihlalo wekhomishini ebonanga ezokhetho ezek unkosikazi Priscilla Jigumba uthi nxa umongameli Emmerson Mnangagwa engethula ilanga lokhetho akulalutho ngaphandle kokuzamazama komhlaba okungalumisa. UJigumba uthi nxa kungaba lezikhalazo ezokhetho ilanga selibekiwe kuyabe sokuyilinda ukhetho impumela yalo ukuthi iphikiswe, hathi ukuthi kumiswe ukhetho. Ngesizwe amazwi kaJigumba.
The first thing to take note of is once the president has proclaimed the election date, there is nothing short of an earthquake which can stop the election. So whether candidates scrutinize the voters' roll, whether they see any anomalies in it, whatever the anomalies are, whatever legal recourse that they have will not stop the election. I want that to be very clear, and that's the rule. Nothing stops an election. If there are any anomalies in that voter's roll, what is at candidates can avail themselves to any anomalies to possibly challenge the outcome of the election. But whatever legal recourse is at hand cannot stop the election. And I think the Chief Justice was quite clear in his interpretation of the law. Nothing stops an election after the proclamation of the election date. What candidates can do for whatever reason and whatever their opinions and views are is actually use anything that they come up with to challenge the outcome of the election.
lawo ke ngamazwi kamgcinisihlalo wekhomishini ebona ngezokhetho eZEC unkosikazi Priscilla Jigumba. Ukhetho njengoba soluseduzane nxa umongameli Mnangagwa engasayina ugwalo lokwaba izigaba zokuvotela idelimitation kutsho ukuthi kuyaba sekulenyanga nje ezilutshwana ukuthi ukhetho lwenziwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Greta Voloza Sibanda.
Ya, ngibona ukhetho lolu olwalonyaka lwa-2023 ngibona luzakuba nzima kakhulu, njalo ngibona luzakuba nokhetho oluzakuba lodlakela kakhulu ngoba abantu abaningi bazondile. Kukanti-ke nalaba abaku-power nabo bayafisa ukuthi ngabe baphiwa ithuba, bayafisa ukuthi ngabe lokhu abakwenzayo kuyabonakala. Kodwa-ke abantu abaningi kukhanyinganisele enyambile inhliziyo, ngalokho ngibona ukhetho luzakuba nzima kakhulu. Indaba yokuqubezela angifuni ukuthi ngikhulume ngayo kakhulu kanti ngoba indaba yokuqubezela iyahlupha kakhulu, njalo futhi nje futhi iyanengisa inhliziyo zabantu bangayivota. So abantu abaphuma ngobuningi babo besiyavota bavotele lokhu abakufunayo. Kodwa-ke ngibona ukhetho sibili luzakuba lukhetho oluzakuba nzima. Kodwa ngiyakhuthaza njalo abantu ukuthi abantu ngabe bayayekela udlakela, abantu bahamba bayavota kuhle, bavotele lokhu abakufunayo, bengazange balwisane. Ukulwisana into embi kakhulu, into ekumele ukuthi igxekwe ngamabandla wonke. Engibona ukuthi emabandleni kukhanya ngani kuyasilela lokho, ngoba kumele ukuthi kugxekwe kakhulu ukuthi abantu bangabi njalo. Abantu bakithi beke ukulwa bodwa bona behlala ndawonye.
Bona amabandla ezombusazwe ubona elayo yini umdladla njengalokho esiyasikubone nqaso kusele inyanga eziyisithupha ukuthi kwenziwe ukhetho?
Phansi lapha akukho umdladla okhona ngaphandle kokuthi nje kuphela abantu beZimbabwe bavele bahlezi besilwa ama-elections eqeda khonapho bona baqala ukulwa, baqala ukukhulumisana ngezinto zokhetho. Kodwa kathesi nxa sithi ngiyakhangela i-opposition yakithi, ngibona i-opposition yakithi iwiki kakhulu. I-opposition yakithi ayikho, ayinawo umdladlalwana owenzakalayo sokusele inyanga. Njengoba usitsho, ayakukho nje okutshengisayo ukuthi kungaba nokhetho, kumbe bamelele khona ukuthi khona kuze kubele ama-announcements ama-dates ukuze baqale ukuthi basebenze njalo babonakale nakumphakathi. Kodwa ngibona nje kathesi ukuthi hayi, we have a weak opposition in the country. Ayikho i-opposition eqinileyo, ayikho i-opposition engamelana leZANU-PF, ngoba ngibona ngani uhulumente okhona le party ebusayo kukhanya ngani bona yibo abaqinileyo. Laba ababaphikisayo abaqinanga, ngoba kabalazo inhlelo kanye kanye ezizona ezingahuga abantu, abalazo kabenze lutho. Mani ngathi ngikhulume ngabalalo kuthi abalenzayo. Ingozi-ke leyo engiyibonayo ku-opposition yakithi, ngoba nxa uzangena embusweni kumele uqale phela phansi. Isintu sakithi sithi umthwentwe uhlaba usamila. Pho ngalokho nxa kungasayenzakalanga lokho, munani kuzakuba le nkinga kakhulu.
Alo-ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula ezombusazwe. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi kulabantwana besikolo lamatitshala abafika phose 180 ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 esigabeni seMashonaland East. Izolo izikolo ezihlaselweyo zibalisa eseMurewa High Norway Mission leWurungwe Primary. Iziphathamandla zogatsha lwezempilakahle zitshelele liphephandaba ukuthi ababanjwe lomkhuhlane bavalelwe phandle komphakathi ukuze bengathelelani labanye. iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lilo daba lokuthi amapholisa athi abantu ababhubhe kungozi zomgwaqo kusukela mhlazi ku-15 ngompalakazi nyakenye kwaze kwafika u-15 zibandlela kuwona lo umnyaka bafika phose ikhulu lengxenye 148. Amapholisa athi leli nani liphezulu nxa kuqathaniswa lelanyaka enye isikhathi sinye lapho okwabhubha khona abantu abalikhulu lamachumi adlula amathathu 138. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Amajoni studio service siyawazi ukuthi wena emasonweni lambuzidobamnangaka into ayijeke kuPriscilla Jikomba wezeki uzakwenza njalo umuntu wezeki ngoba uPriscilla Jikomba yi-girlfriend kamnangaka bazala umntwana bonke yikho ama-elections lana umelaba lapha athenga khona uJikomba wamnika konke akufunayo ngoba ngubaba umntana le-delimitation report leyo uzenza njengofuna kunikwa kwi-boyfriend yakhe ngoba mbona into erongome i-delimitation delimitation report yayizoqala le yi-right but ezanibefa ikalafaul wathiwathi asungeni ke
salubonani salubonani studio 7 linjani bandla linjani bantu bakithi izibuhlungu ngabantu bakithi abaxotshwa ezibhedlela e-South Africa uNkulunkulu angenile aswele usizi njalo e-South Africa aluba ayikhohlwa lapha evela khona ngokubona kwami i-South Africa sikhohliwe lapha evela khona ukuthi ilizwe ilithole uzibuse kungasikho kudala nje ingakatholi uzibuse yayiphila eZambia iphila eZimbabwe iphila eMozambique beyiziphepheli bengakatholi uzibuse emva kwesikhathi esincane kangaka bethole uzibuse sebekhohliwe lapha abavela khona sebeyiba baxotsha amaZimbabweans esibhedlela bethisa abanye besenzayo. So ngisithi mina aluba kwenzeka uNkulunkulu angenele maZimbabwe kulunge one day abantu bakithi bekhulule kulobu bunzima. Ngithi uNkulunkulu kangenele kulolu daba lokuhlukunyezwa kwabantu bexotshwa esibhedlela. So Studio 7 iyabonga ukuthi lami leke lifunde eyami ngelinye ilanga yathemba lizayifunda eyami ngiyilalele lami ekuseni ngikwanisa ukuzwa imibono enzama ukuyifaka. UNkulunkulu angenele ngabantu beZimbabwe abaxotshwa esibhedlela ngelusizi ngikhala ngabo abantu bakithi uNkulunkulu alibusisa angenele shuwa lingabe lihlupheke kakhulu.
Sanibonani Studio 7 injani iyaphila? Hayi nami iyaphila manayi bengilalele umsakazo wenu lana nixoxa nalo weZimbabwe Communist Party banibani mkhwanani yabona indlela asuke ephawula ngayo yena naye kubuye kwesinye isikhathi ma ngimlalele ngathi umuntu oagainest abantu baseZimbabwe ngoba ma ezothi yena uyo wafonelwa ngumetro omunye umtshethi abantu ababathintekayo seyuveli abantu baseZimbabwe. Hayi ngicabanga ukuthi usuke ehambisana naye ngoba phela umuntu ma eganyile uyaboshwa ke umuntu ma ngabe enobufakazi uyaboshwa. So yena angalaleli wonke umuntu oletha yonke into nje engcolisa abantu baseZimbabwe umuntu ma eganyile uyaboshwa. So into mina sengiyiphawula yena umele baphi abantu baseZimbabwe weZimbabwe Communism umele baphi abantu baseZimbabwe kuyafana nguye lo mkhwanazi nobani nalo mbani ngobani lo munye lo umabhena lo ayikho into abayimele angazi bamele baphi sisi mina ngilana eSouth Africa sisi ngila eSouth Africa nginawe sisi 1995 qala ukuzwa manje iZimbabwe Communist Party ukuthi isebenzani mhlambe inabantu bayo abayisebenzayo ya kufanele kodwa yena musukuthi avumelana nokuthi bonke ububa wenzwa ngabantu besokhonja abantu baseZimbabwe ngoba especially abantu basemathebeleni akekho noyi-one umuntu obamelayo ngoba nomnangakwa naye wayeblame abantu basemathebeleni angizange ngizwe blame amashona angizange ngizwe uyabona le izinto ezenzakalayo zenzakala ebantwini abangenacala zenzakala abantwini abangenacala abangenayo abangathinteki ndawo kulobo bugebengu abathinteki nje ugebengu umuntu osuke efuna usizo uyabona ukuthi uhlukunyezwa ngamashona leni obuye futhi uzohlukunyezwa ngapha uyabona ukuthi kahlahla intamandebele phephe kuthi gcina
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Yo, look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the dead, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Gizem bani get a chance to blow. I got the lamanj and badan kashan and jungle bobo. But look, but there's my king, but strapeling young. What in the mina, what is in Bogot? Well, I'm in a book on my tongue. Shish, that you miss Jolo. I don't know the pelling. I'll go put on potam, go put them in and you put up a cock. Who knows the leaders? They keep up a cover the political cock. A pot of a tongue. A sugar lingo is a telling and best. Not a song at his own as a long and best. My sister in pep. No look up a long as Vassal is pep. Look, contending to the bonandaba. The level is high, and one of the long bamba. Every time we speak, I tell some lesson, and I got the hustle, the master, the passion, and brothers, cousin, and cousin, the special rapper, the cousin, the saga, the bantuin. You got a balloon, from a woman, move, a hand of a toast, a belly, a crook, eh? When I step in the boat, oh my god, you're from a cross. I'm not the kind that you want to cross. When I go, my come a predator, try me a bury and force to carry a cross. I'll divide you into two like Moses, I'm a ruthless goddess. Father, forgive me, I have sinned. Blood on my hands, I've been killing them since.
Nanso ge, ingoma, ga awakiwe. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. singahlangana nje kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama abangenelisa ngokuzwa indaba zethu lilakho ukuya ebulanjini ku www.voaindebele.com olivalelisayo igama lami ngu Chris Gande ngisithi njalo asidibaneni kusasa sikhathi sinye.